Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngali chona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ziku 26 enhlolanja 2022 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Abantu sebedisitetiwe izanu tuma amapolisi kubana ke fake tear gas ukufafaza amanzi ababa indawo yonke.
Amapolisa haze intuthu ehitshayo e-tear gas lamanzi ahaqazayo echitha umbuthano webandla le-Citizens Coalition for Change kade umele ukhokhelwe umongameli webandla umnumzana Nelson Chamisa namuhla eGokwe. Kungakhathalekile lokuthi umthethwandaba we-High Court uphe imvumo leli bandla.
Indlela mina ebengibona ingcono yokuthi yona leyo embassy eBerlin kayisibone iphakathi kwe-Ukraine iqoqe abantu bezi
amabutho akwele Ukraine alwisane lawe Russia abezama ukungena esigodlweni salelo lizwe eKiev enelisa ukulivikela leli dolobho empini eqhubekela phambili.
Emasimini sokukubi kakhulu kubi ento kuzisusizi ukuthi umumbu wangkhona ubusuthakaza omunye usufakile ulevu sokukhumukile sokuthile konke kanye lamazambane.
Izakhamizi zemaphandleni sezidlela evalweni ngoba izilimo sezisoma ngenxa yokungani kwezulu kumaviki amabili asanda kwedlula. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ahlome ngemibhobho lezinja ahaze intuthu ehitshayo e-tear gas achitha umbuthano webandla le-Citizens Coalition for Change kade umele ukhokhelwe ngumongameli webandla umnumzana Nelson Chamisa namuhla eGokwe. Kungakhathalekile lokuthi umthethwandaba ophezulu owe-High Court ubuphe imvumo leli bandla ukuthi liqhubekele phambili ngomcimbi walo. Wona amapolisa lawo ayiphe imvumo leli bandla ukuthi lenzele umhlangano. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ibandla le-CCC litshelwe izolo ukuthi lingaqhubekeli phambili lomhlangano walo weGokwe ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa elombuthano edolobheni leKwekwe. Ibandla leli lamuhla ekuseni lihlala gijimisela emthethwandaba lolu daba. UMahluli Sylvia Chirawu uchazwe ukuba kalabo ufakazi bokuba umkhankaso webandla leli usumisiwe njalo wathi kumele uqhubekele phambili. Lanxa kunjalo umkhankaso lo awuqhubekela ngaphambili ngoba amapolisa amaningi abekade esithi umhlangano ungaqhutshwa ngoba bebalutshwane abazalondoloza ukuthula bavuka ulaka bachitha abantu ngentuthu ye-tear gas bahaza lamanzi ahaqazayo. Umongameli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wazise umsakazo we-Studio 7 ecingweni ukuthi wehlulekile ukukhuluma lozo eGokwe ngoba besesaba ukubulalisa abantu.
Kanti kwekwe neGokwe zakasiyana usayita confusion. Inga Mnangagwa umwe wake chimwe chitunda rutini changa nacho daifrizi ziti apera wakaita wani mtangano pamwe chete wakaita wani mtangano pamwe chete. Saka izo zingashamisa here zingachiza here hazifani kuchiza wani.
Umnumzana Gift Ostalos Siziba umsekeli wesikhulumeli seba le Citizens Coalition for Change i-CCC uthi ibandla lezano PF lithume abezomvikela ukuthi bachithe abantu emhlanganeni wabo obusemthethweni.
Abantu sebedispesiwe izanu tuma amapolisi kubana ke fake tear gas ukufafaza amanzi ababa indawo yonke.
Unkosikazi Anele Khumalo ilunga lebandla le-CCC uthi ibandla labo lisekelwa nguZulu kuzo zonke indawo ngakho akulasizathu sokuthwala abantu ukuthi baye emkhankwasweni othile.
Abantu bakhathele vele ngohulumende lo ongabanakiyo sekuyisikhathi sokuthi umongameli oqotho uNelson Chamisa akhokhele.
Umnumzana Melusi Nkiwani umhlali wakobulawayo esizinda uthi ukuvinjwa kwebandla le-CCC kutshengisa ukuthi libandla elingenelisa ukuqethula elibusa elezanu PF.
Lele lokusebenza amapolisa vele liqhinga lezanu PF njalo ke singakhangela ukuthi yona ivele ibambela ababomthetho izaqhubeka isebenzisa abomthetho izaqhubeka ilokho iphosa imigoqo ukuthi ivimbe bonke amangani bayiphikisi iphikisana lalabo abakhanya ngani balawa umfutho ukuthi bengafuna ukuthi bebaqethule embusweni wabo.
Umnumzana Effort Ncube ingcwethi kwezombusazwe uthi ukukhululeka kokhetho kuqala lapho amabandla ekhankasa athi ngelanga lokukhetha inkokheli. Ngalokhu okwenziwe kubandla le-CCC kuveza ukuthi ukhetho alukhululekanga.
Kuyinto elihlupho kakhulu eyenza ukuthi ukhetho lungabi ngolukhululekileyo ngokuba ukukhululeka kokhetho kasibali okwenzakala ngosuku lokubhota kuphela kodwa sibala lokukhampeyina ukuthi abantu bayavunyelwa yini ukuthi bakhululeke baye ezindaweni lapho abafuna khona bengavinjelwanga ngendlela engafanelanga.
Umkhankaso webandla le-CCC uchithwe ngamapholisa laloba ubuvunyelwe ukuthi uqhubekele phambili. Kwezinye indaba umongameli Emmerson Mnangagwa uqhube umkhankaso webandla lezanu PF eKwekwe engavinjwanga ngamapholisa. Ngimele Studio 7 koBulawayo ngubathabile Basuku.
Siyabonga Bathabile. UChamisa ukhangelele ukwenza umhlangano edolobheni leKwekwe kusasa. Kusenjalo, amakhulu abasekeli bebandla lezanu PF abuthene eKwekwe emhlanganweni obukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lamuhla. Kubikwa kulamabhasi adlula amachumi amathathu kade ethwala abantu bevela endaweni zelizwe ezitshiyeneyo. Umuntu kade engena emhlanganweni lo ubephiwa ikebhesi lesikipa esilempawu zebandla lezanu PF. Ekhuluma emhlanganweni lo umongameli Emmerson Mnangagwa uthe ibandla le-CCC lifuna ukwenza ubudlwangudlwangu elizweni. Uthe njalo uhulumende wakhe uzaqhubeka ngemizamo yokuvuselela ubudlelwano lamanye amazwe. Kesizwe amazwi akhe.
Kuthi nika inyembeli isumukile inoda peace kubatana nokuwirana. So we in ZANU-PF, we are peace loving, we cherish unity.
Lawo ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma emhlanganweni oyenzelwe edolobheni leKwekwe lamuhla.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Amabutho akwele Ukraine alwisane lawe Russia abezama ukungena esigodlweni salelo lizwe eKiev enelisa ukulivikela empini eqhubekela phambili. Umongameli walelo lizwe umnumzana Volodymyr Zelensky walile isicelo seleMelika sokuthi asuswe kwele Ukraine ayephephela kwele Melika kumbe eleBritane esithi uzayimela impi yelizwe lakhe. Izizalwane zalelo lizwe lazo ziphiwe imibhobho yokuzivikela. Lanxa kungakacaci ukuthi sokubhubhe abantu abangaki, imbiko ekhona ikhomba ukuba amabutho akwele Russia angadlula inkulungwane ezintathu lawo afile. Ukuzinikela kwebutho lozulu wakwele Ukraine kubikwa sokwethuse amabutho akwele Russia ayecabangela ukuthi azangena kulelo lizwe ngesiphangiphangi. Kusenjalo, izifundi zeZimbabwe ezikwele Ukraine ezifika phose amachumi amabili 13 sezihlengiwe kulelo lizwe lugatsha lwebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change olubona ngokwenzakala phandle kwelizwe olwe-CCC Diaspora Initiative. Leli bandla lithi selenelise ukuxhumana lezifundi ezedlula ikhulu 144. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ibandla le-CCC lithi lizaphathisa zonke izifundi ezifuna ukusuka kwele Ukraine kungakhathalekile lokuthi zisekela liphi ibandla. Ngokunjalo leli bandla selisungule isikhwama sokuphathisa abafuna ukusuka kwele Ukraine. Kodwa kulabanye abafunda ezikolo zase-Ukraine asebekhethe ukungabuyeli ekhaya besithi ngoba besesaba isimo sasekhaya abathi sibi ukwedlula lapho abakhona lanxa kulempi. Abanye ngabathi bayesaba ukuthi kabasoze banelisa ukuphutsha izifundo zabo bengabuyela ekhaya. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Ndaniso Mpande olwela ilungelo loluntu.
Indlela leyi abuya ngayo ukuthi lezi zizalwane zibhale
ama email kumbe ngisifonele e-embassy ye-Berlin ngibona kuyinto engasiziyo ngoba bengakwenza lokho kube sokusenzakalani
usola indlela uhulumende aluphatha ngayo lolu daba umpande emkhuthaza ukuba aphange asize lezi zizalwane hathi lokho wakuchoyo ukuthi ziye kwamanyamazwe akhelane lele Ukraine kuqala anduba zitholiswe usizo
indlela mina ngibona ingcono ukuthi yona leyo embassy ye-Berlin kayisibone iphakathi we-Ukraine iqoqe abantu beZimbabwe
unkosikazi isazini sibindi ngomunye njalo esixoxelaye ngodaba lolu
basengozini kakhulu ngakho besicela i-government ukuthi ayingenele ibenzele ama emergency visas ukuze baphephe kule impi
uhulumende yena ukhuthaza izizalwane zeZimbabwe ezise Ukraine ukuthi ziye kumazwe aseduzele Ukraine agoqela ele Poland lapho abazaphathiswa khona ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevis Gama
Izakhamizi zezansi emaNdebeleni sezidlela ebhalweni kulandela ukungani kuhle kwezulu kumaviki amabili adluleyo osekuthiye izilimo zithile. Kumaviki amabili adluleyo abalimi abaxoxele Studio 7 babike ukuba bakhangelele inala lonyaka kodwa lokhu sokuthe kwaguquka kulandela ukungani kwezulu. Okuningi asikuzweni ku-Albert Ncube esiphalo ludaba eseGwanda.
Iningi labalimi esixoxe labo kumaviki amabili adlulileyo belethemba lokutshaya inala sebelahle ithemba lesivuno esihle ngenxa yokungani kuhle kwezulu lokutshisa kwelanga. Ngesizwe imbono kamnumzana Love Moncube owemadobo ongumunye walabo abakade belethemba lesivuno esihle.
Sile-stress indlala isingenile kathi besisithi indlala siyikhiphile singenile idlala amangoli balala eziguma kunje lo nyaka kusho ukuthi vele inkingeni impela enkulu kakhulu abalimi bebelimile abantu bezitshela ukuthi ukuholelwa lokhana kuyaphela
sekufika phosa amaviki amabili kungelazulu endaweni ezithiyeneyo zezansi emandebeleni izanuse zomumo omkhathi zithi izulu lizaqhubeka lingani unsuku ezilandelayo. Unkosikazi siphathiswe yenkalo wesiliko eGwanda North udoka manje isimo sesiguquke sabasibi emasimini.
Emasimini sokukubi kakhulu kubi and okuzisusizi ukuthi umumva ngikhona ubusuthakaza omunye usufakile ulevu sokukhumukile sokuthile konke kanye lamazambane.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Joseph Khumalo wakomthazo othi lanxa abane bezathola iningi lizahlaselwa indlala.
Abaningi bazadobha sikile ngoba indlala yamanzi ayifani lendlala yelanga. Abanye bazadobha kodwa kungatsho phela ukuthi indlala ayikho ebantwini njengoba ngishilo ukuthi abanye badodele.
Ukansila kawa 13 eGaranyemba umnumzana Miklas Ndlovu uthi ningi selilahle ithemba lesivuno esihle lonyaka.
Isimo sezilimo sesisivi kakhulu okokuthi kundima eziningi kuloba lingana kusukwana ezine loba ezinhlanu ngeke kulunge ikakhulu umumbu ngoba izikhwebu sezomile akulalutho oluhle sibile esigabeni sonke.
Umnumzana Mkhunjulelwa Ndlovu osaphethe isihlalo somqondiso ogatsha lwezokulima uthi abalima kumelanga batshaye luvalo esithi izulu liyeza. Ukhuthaze abalimi ukuthi bahlakulele izilimo zabo. Kusenjalo uhlangotho lobona ngezamanzi olweZimbabwe National Water Authority solazise umasipala weGwanda ukuthi solufake imitshina yokubhadala kuqala ama prepared water meters edolobheni leGwanda okuzadala ukuthi umasipala aqala abhadalela amanzi engakwathengisela izakhamizi. Isikhulumeli sezino unkosikazi Major Manyonga uthi iGwanda inesikweleti esikhulu.
The municipality of Gwanda owes the Zimbabwe National Water Authority 300 million. Our understanding is that the residents get service from municipality of Gwanda and pay for their water, and in turn Gwanda supposed to use those funds to pay.
Umanispala wekwanda usikweleta i $300 million. Okwenzakala ukuthi izakhamizi zekwanda zithola amanzi kumanispala okumele ziwabhadalele, njalo umanispala kumele athi angathola leyo mali abhadalele indleko zamanzi kuzizo,
so that they get the service from us.
Iningi lezakhamizi lithi lesabela ukuthi lokho kuzadala ukuthi zihlale zingelamanzi ngoba umanispala ehlezi ekhala ngemali. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke ngidedele emuva ngilithi ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Sibonakaliso Chuma Nyangulu owebandla le-MDC Alliance oncintisa ukhetho oluzayo olwama-by elections esikhundleni sokuba ngukhansila wemagwegwe Old Lenew ngoBulawayo. Lilami uSithandekile Mhlanga.
Salibonani, benjani? Ngithanda ukuzehlisa ikhuluma lo Sibonakaliso Chuma Nyangulu ngokuzalwa nguSibonakaliso Chuma ngomtshado nguSibonakaliso Nyangulu. Mina ngincintisa kusigaba semagwege Old Lenew uward 18 ibandla engikilo MDC Alliance likaMonzora yilo engikilo. Abantu laba engincintisana labo, abantu engincintisana labo mina ngikhangelele ukuwina ngoba hey xa ngikhangele ngibona ngile support enkulu kakhulu. Mina kuphathi ngangena ngo-2006 uMDC kuze kube lanamhla lokho engisupport. Khale sithe ngizengifuna ukuthi ngibe ngukhansila, ngangena ngo-2006 ngisupporta iparty, lanamhla lokho engisupport.
Okuyikho obona ukuhlupha njalo kufuna ukulungiswa ukuwadi okhankasa kuyo ukuyini?
Esigabeni sami ngikhanyalele ukwenza i-development enkulu, ngikhanyalele ukulungisa imigwaqo ifile, amaswiriji, ukukhangela abantu abadala abahluphekayo, kuncedise izintandane lokulalela izikhalazo zabantu ababuya bekhala ngazo, ngincedisane labo. Yikho engikhangelele ukuthi ngikwenze esigabeni sami. Njalo ngibathembisa ukuthi isigaba sethu ngizasithuthukisa ngakhonoko engizabe ngikuthola. Nxa kukwaniseka sizayisiyenze amaprojekthi labomama okuzayenza ukuthi siphile impilo elula. Abantu bakhala ngama-bills erenti, ukuthi irenti isikhwelile kakhulu, isidura, abanelisi ukuthi bayibhadale. Leli ilokithi ngelabantu abadala, i-Old Magwegwe vele ihlala abantu abadala, so abanelisi ukuthi bebhadale imali yonke leyo abayifunayo. Yike bengikusho ukuthi kumele ngilalele izikhalazo ezithiwo ngabantu sincedisane. Yizikhalazo ezinjengaze nalezo. Ngingawina, ngisenelisa ukuthi ngibanike imisebenzi liyanayo ukuhlaba amaphepha, ukugebha imigero, ukuze bekwanise labo ukuthi beziphilise lemuli zabo. Kumele ngibakhuthaze ukuthi bangivotele ukuze ngiwine, ngibenzele izinto abazifunayo. Wadi 18, ngiyabonga.
Lo ngunkosikazi Sibonakaliso Chuma Nyangulu owe-MDC Alliance oncintisa dla sokudinga ukhansila wemagwegwe koBulawayo. I-Studio 7 siyaxoxa labanye abancintisayo, njalo iyaqhubeka ikhulumisana labanye abakumabandla ehlukeneyo abancintisa ukhetho oluzayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga, yikho lapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lijone lendaba. Sixoxa lomnumzana Kelvin Moyo, umgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zedolobho le-Victoria Falls. Ungasela ukuthi umumo unjani nxa sikhangele ukwethekelelwa kwedolobho leVictoria Falls.
Ngiyabonga mfowethu Chris. Umumo weVictoria Falls usulungele ukuthi izethekele zingabuya zizobona amaphophoma aseVictoria lokubona lezinyamazana zasendle lokubona nje lezihlahla zethu ezimbalwa esikwaziyo ukuthi azikho kwezinye indawo. Thina idolobho lethu uzaba khona ubakwazi ukuthi siyilo elaqala ukuhlatsha esingathi ama-injection ona lawo ukuthi sinqabele umhlane we-COVID. Kunjalo silakho ukuthi siyaziqenya ngakho ukuthi idolobho lethu abantu bethu abahlali beVictoria Falls bakuzwisisa ukuthi kusamele lokhu bekwenze ukwenzela ukuthi izethekeli ezizabuya zibe le-confidence yokubakwazi ukuthi abantu abahlali beVictoria Falls bahlatshwa njalo balakho ukuthi be-reduce ukumemetheka komkhuhlane we-COVID. So inani labantu ababuya okwamanje alikafiki ezingeni thina esilikhangeleleyo ukuthi kumbe izinga esilijayeleyo kodwa kukhona nje esingathi ukubhuka kumbe ukulungiselela nokuthembisa kwabo ukuthi bazeza bezozivakatshela lapha eVictoria Falls ikakhulu nxa sikhangelele ekuqaleni kwenyanga le elandelayo ekambimbitho kusiya phambilini kuyatshengisela sibili kuma-hotels lakuma lodges lendaweni zonke lezi abahlala abajalo ukuzibhuka behlala kizo. But into esikhangeleleyo ngeyokuthi siloyisa kakhulu ekuthini lomkhuhlane ungaze waba lamanye ama-variants. So sibalindele nje ukuthi bebuye izethekeleli zethu.
Manje nxa kusiba ngcono kutsho ukuthi izisebenzi ezaxoshwa emahotela zizabuyiselwa na?
Lokhu yikho esikukhangeleleyo especially njengenhlanganiso yethu iVictoria Falls Combined Residents Association ukuthi sike saba lakho ukuxoxisana labaqhathi abalama companies akhona khona beVictoria Falls saxoxisana labo besanda kunika ama packages ama ezisebenzi abahlali beVictoria Falls labanye abanikwa ama unpaid esingathi ngama unpaid leave labanye abaxotshwayo ngenxa yokuthi umsebenzi wawo ngasele khulumisana saxoxisana labo ukuthi siyaloyisa ukuthi bona bebe lakho ukuthi be consider ama residents eVictoria Falls ngoba uzathola ukuthi lokhu kuqatheke ekuthini yibo phela abantu ababhadala ama rates azayenza ukuthi idorobho lethu lingaze laba lemkhuhlane ebakhona ememetheka efana labo cholera nxa kuyukuthi behleke ukubhadala ama bills kumbe ama rates abo. So kuyabe kuzasinceda ukuthi ama companies nxa kuyukuthi sezavulwa izethekeli zizabuya siloyisa ukuthi bona bazakwenza ukuthi beqatch bonabo abantu ababe basebenzela mandulo njalo beqhatshela labo abatsha ababe bengabahlali beVictoria Falls. So njengeVictoria Falls thina lathi ama resources wethu yibo bonobu ukuhlala kwe-Tesla okufana nokuthi silama falls ethu. So yiyo ama resources ethu. So i-employment kusamele inikwe abahlali beVictoria Falls.
Uhulumende limbona ephathisa na ukuhuga abantu bemzini abavela phandle kwelizwe?
Uhulumende ungenele kakhulu ube losizo olumangalisayo ekuthini ngiyabuyela njalo ukuthi ngi-emphasize ukuthi ukuze thina sithi i-destination Victoria Falls ibe yindawo izethekele abasifika ngayo ngakho ukuthi it's a safe destination kungenxa yokuthi kwayenzwa a deliberate policy yokuthi thina sibe yindawo yokuqala ukuthi ibe le-head immunity as far as last year and lokho kuyikuthi umkhokheli upresident Emerson Mnangagwa wabuya wazohlatshwa eVictoria Falls okwakhuthaza uzulu wonke ukuthi ebone ukuthi hayi le into nxa kuyukuthi umongameli layo uhlatshiwe kutsho ukuthi le into iyaphilisa abantu beVictoria Falls izakhamizi zeVictoria Falls zasukumela phezulu bahamba bayahlatshwa njalo lokuthi uhulumende upromisile ukuthi uzakhangela ukuthi uzareducer ama measures in terms of ukuthi ama borders ukubuya kwezethekeli kuyabe kuzavunyelwa but after be provide ama vaccination within certificates within a period of 48 hours
okugcina ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga kakhulu Chris ngiyathanda ukuthi kathesi ngivalelise abalaleli bethu ngithi bebelo lobusuku obuhle siyabonga
lo ke bekungumnumzana Kelvin Moyo umgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zedolobho leVictoria Falls ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba asidibaneni njalo ngefikezayo.
Umcimbi weNational Arts Merit Awards weNAMA uyaqhutshwa namuhla eHarare. Ingcwethi ezikungatsha ezehlukene kwezokuzithokozisa ezigoqela abaculi, imbongi labasinayo abavela kuzigaba ezijeniyo zelizwe abakhethiweyo ukuthi bancintise njalo abanqobayo bathole izicoco. Asizweni abanye babo baxoxa leStudio 7 phambilini kwalomcimbi. Umqalisi Ziba imbongi elodumu uObed Dube.
Kukhona izilo umuntu omemezayo, kukhona izilo sehlathini ohlabelayo, kuyenzakala abantwana besizwe sakomthwakazi ababubulayo, bahlakazekile abethwakazi abanye ngabathandazayo, kuzwakala ukulila kwabethwakazi abakhalazayo, bachithekile abethwakazi abanye ngabathethelayo, akwaziwa noma kukhona abalihlekana ababhedayo, wakhala nyonini, vuka mthwakazi, vuka. Bathithekile abantwana bakomthwakazi kukhona babuzondayo, badingekile abantwana bakomthwakazi kukhona okubadidayo.
Ngiqhoyiwe kuNational Art Merit Award kuluhlu olwenza imboni. Ngizizwa ngimakha, ngizizwa ngilesithunzi, ngizizwa ngihloniphekile. Ngizwa inkondlo zami zilwa lohlonzi. Idlalade engangilihambise ngale ngelimo yomnyaka owodwa laphuma elithi le-stress. Lelo dlalade lenze kuhle kakhulu, yile nkondlo abantu abazithandayo ezivusisinga intshukuntshu ezilondoloza lolimi lesintini.
Sizwe sikamsikazi kamachobana linonjukuzi bomvu ondlela zimhlophe ziyabe zinyani lesilo sohlanga onyathe mpondo zimakhophela.
Ukuqokwa ngolimi lemzini abathi nomination akutsho ukuthi senginqobile kumbe ngizabuya lesicoco, kutsho ukuthi ngingomunye wabenze kuhle kulezo mbongo ezintathu eziqokiweyo engikhangela ukuthi isicoco mbuye laso kambuya laso, kodwa kutshengisela ukuthi ezimbongeni zeZimbabwe lami ngomunye wezintathu ezingane zisezingeni eliphezulu. Lokhu akwenziwa ukuthi mhlawumbe inkondlo zami zingene kulezimbo ngathi yinhlanhla lomusa kaNkulunkulu njengembongo ekhonzayo. Ngiyakwazi ukuthi konke kulesikhathi sakho lo Nkulunkulu uyazi ukuthi kwesinye isikhathi ungasebenza nzima uyanda ukuthi uyande ukuthi akuphe umvuzo.
Nami ngingulorin Sibanda, ngisebenza leqembu umkhathi Theatre Works eliku-Esquare enjove wobulawayo eZimbabwe. Ngizizwa nginokujabula okukhulu kakhulu ngokuthola inomination ye-Outstanding Female Dancer kumaNAMA Awards. Shuwa ngiswela amaphiko ukuphapha ukunyebamba isibhakabhaka. Eqinisweni akulula ukuthola inomination enje kumcimbi ongaka. Ngokuthola le nomination kutsho ukuthi imisebenzi yami mihle njalo iyabonakala. Ngijabule kakhulu.
Malami nguMateso Dube, mina ngingu-director we-Umkhathi Theatre Works, i-Performing Arts Group. Lo nyaka sinominethwe kukhathagori ethi Outstanding Dance Group, isho yethu ebizwa kuthiwa Footprint. Siyaziqhenya ngalokhu njalo sithabe kakhulu ngoba kuyimbasela yokuthi Umkhathi Theatre Works lo nyaka ukwanisa 25 years in the arts industry. So singasithola lesi sicoco, hhayi kuyabe kuyimbasela emnandi kakhulu kithi. Siyakubongela kakhulu konke lokhu. Siyabonga.
Lapho ke lizwe uMateso Dube, umqondisi weqembu leMkhathi Theatre Works, kanye lo Lauren Sibanda weqembu elifanayo lembongi uObed Dube, abangabanye abakhethiweyo ukuthi benganqoba emkhosini weNAMA Awards ama nominees oqhutshwa lamhlanje eHarare. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje, ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela.
Amapolisa haze intuto ehitshayo ethiye gazi lamanzi ahaqazayo ecitha umbuthano webandla le-Citizens Coalition for Change kade umele ube egogwe. Amabutho akwele Ukraine alwisane lawe Russia abezama ukungena esigodlweni salelo lizwe eKiev enelisa ukulivikela empini eqhubekela phambili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu yilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.